Lumbukiso usungule namhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo eProgressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is the mass sponsors kathesa sila. Anjo uyabona ukuthi long back even e government could chip in and give in sponsorship, but kathesa akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluleki Mgwebe wenkampani yamabhuku eCollege Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqhathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama sciences silamabhuku anjengabo mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo geography, specifically kakhulu nxa sikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayelele ubana la njalo ku science department lapha sibe lamabhuku azafika ku grade 7 nje ku grade 7 akaphumi, but umnyaka usiyaphela lo sikhayelele ubana ezabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalowo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okulidictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yeKhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kulelizwekazi.
Nxa sikhangela umnotho weAfrika ubhilizeka ngoba uhulumende beAfrika bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea, sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi free market. Nxa umsika uvulekile, abantu bayazenzela into abazifunayo, uhulumende engekho elokhu ebatshela ukuyenzani so yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than ukudlala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda khona.
Abanye abakade bekulumbukiso bagoqela abesitho Farare, abezimseke abalwisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abeNew Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi eZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.